Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba? Olamukela emsakazweni we Studio 7 olwesihlanu umhlazi ku 22 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ezaphiwa imvumo yamapermit okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 250,000 sezicele umthethwandaba ukuthi ziphiwe incwadi zokuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizen.
Empeleni asazi ukuthi bawobani labo ngoba asikawaboni kahle lamaphepha ahanjisiweyo enkantolo ephakeme ukuthi sithole ukuthi kunabantu abangaki abayibona bakhalazela lezo sikhalazo esikwaziyo ukuthi obamele kungu-advocate Chitando.
Sihlaziya udaba lodlakela oseluqhamukile kwezombusazwe.
Uyaprovokwana uwenzela ukuthi kukhanye engani vele sinthina sile chaos among ourselves.
Kuyaphithizela emngceleni we-Bait Bridge ngakucele le-South Africa lapho osekule ndwendwe zemota ezithwala impahla esezilamaviki zisehluleka ukungena eZimbabwe.
Kufanele i-truck ibadale $201 abanikazi bamakhampani bebengawazi ukuthi Zimbabwe izofuna leyo mali njalo kabafuni ama-card payments.
Izizalane zeZimbabwe ezihlala emazweni lazo zikhathazwa ibudlwangudlwangu osebuqhamukile elizweni.
Iyabonisa kakhulu iZANU-PF ukuthi iliqembu kumbe uhulumende wayo nguhulumende obudlwangudlwangu, uhulumende onganaki amalungelo abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezaphiwa imvumo yamapermit okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 250,000 sezicele umthethwandaba ukuthi ziphiwe incwadi zokuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizen. Ama-permit la awanikezwa izizalwane zeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2009 abangawe iminyaka emine kodwa elokhu evuselelwa akhangelelwe ukuphela umsebenzi ekupheleni komnyaka wonalo. Ngalokho abamela abalama-permit la bahambise isicelo emthethwandaba ukuthi baphiwe imvumo yokuhlala kokuphela kwele South Africa. Leli nyathelo lamukelwe ngokudana ngezinye izizalwane zakwele South Africa ziloba enkundleni zokuxhumana ebulenjini zithe kumele lama-permit vele zingasawaphiwa izizalwane zeZimbabwe. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela izizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika i-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kunodaba osolofakwe isicelo esifakwe enkantolo ephakeme ukuthi babhekisise nomthetho ohambisana nokunikezwa kwabantu ukuhlala nobuzwe balapha kwe-South Africa, ikakhulu kulaba abele Zimbabwe abanikezwa igunya lokuhlala lapho kusukisela ngo-2010 abazinkulungwane ezingamakhulu amabili kusukela ekuqaleni. Lolu daba isicelo sesifakiwe enkantolo ephakeme kusokumelelwe ukuthi uhulumeni ikakhulukazi ungqongqoshe wezangaphakathi kube uyena ophendulayo ukuthi uyasiphikisa lesi sicelo kumbe uyavumelana naso.
Manje nxa sikhangela imithetho ye-South Africa iyakuvumela yini lokho?
Umthetho ogunyaza ungqongqoshe wezasekhaya ukuthi anikeze lawo malungelo awukuvumi lokho, ngoba uyagunyaza ungqongqoshe ukuthi lawo malungelo usengawapha abantu aphinda wahotise anikeze abantu abakhethekile kumbe angabanikeze ashiye abanye ngaphandle. Ngokunjalo lowo mthetho wona kahle awukuvumeli lokho.
Kahle kahle ngobani abahambisa lolu daba emthethwandaba njalo bakhangelele ukuthi kusiya expire ama permit abo ngo December udaba lolu lungaba selungenile na emthethwanda
empeleni asazi ukuthi bawobani labo ngoba asikawaboni kahle lamaphepha ahanjisiweyo enkantolo ephakeme ukuthi sithole ukuthi kunabantu abangaki abayibona bakhalazela lezo sikhalazo esikwaziyo ukuthi obamele kungu advocate Jitando kanti ke angicabangi ukuthi babhekele ukuthi kuyade kusiyofika isikhathi sokuphela kwamapermit akhona ngalezi sikhathi aphele kuphelene kuka December nonyaka ngosuku lokugcina luka December nolonyaka kukhona ukuzobe sokwenzakela kodwa bazitshela ukuthi uma uhulumeni ubonqonqosho weza ngaphakathi engazange engeze kumbe aphinde avuselele lamapermit kusho khona ukuthi makulodaba lusenkantolo ngeke besaphinda ngeke baphume kulelizwe udaba lwabo luze luphele enkantolo
umnumzana Vusi Moses Banda umkhokheli wenhlanganiso elwela izizalwane zamazwe awezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Balodlakela kwezombusazwe oluqhamuke ngeviki edluleyo emaswingo lwafika kuliviki emutare solutshiye iningi lizibuza ukuthi pho kusiyafika ukhetho oluzayo umumo uza kuba unjani lanxa luya lube khona udlakela lwezombusazwe luvame kwenzakala sokusele insuku nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho ngomnyaka ka-2008 ikho okwaba lodlakela olusabekayo olwabangela ukuthi umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai asuke kukhetho ngoba kwabulawa abasekeli bebandla lakhe abaningi abanye bachiwa belimele kabuhlungu lomnyaka kukhanya loludlakela luqale masinya kusalomnyaka lenyanga ezimbalwa ukuthi kwenziwe ukhetho ukuhlaziya loludaba sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndivali endawonye lesikhulumeli sebandla le-ZAPU umnumzana Iphithule Maphosa onguye osungula lingxoxo
kakhulu masikhangela isikhathi sokhetho kwelakithi siyananzelela ukuthi sizithola uzu-1980 isikhathi sokhetho bekuyisikhathi esingasihle kakhulu emphakathini isikhathi esibone khona udlame evisayikho sithola kulo dlame of some sort even ngo-2018 khonapha abaningi bathi akuzange kube lo dlame kodwa ke luthethe olunye uhlobo akuzange lwathathe uhlobo lolwesiwujayileyo kodwa ke inenatshel ukhetho lwezimbabwe lusihlala lulo dlame isikhathi sonke njalo namanje lolo luzayo azikhangeleli ukuthi kuzaba lukhetho olukhululekileyo ikakhulu masikhangele indaba zodlame njengoba sebeqalisile ubudlwangudlwangu bona lawa amabandla amabili abadiba sebeqalisile ubudlwangudlwangu sebefaka impilo zabantu engozini kulathi kungakafiki lolo khetho lwangkhona so kuyinto enzima kakhulu kuyinto esethusayo ukubana kuzaba yini ngesikhathi sokhetho ibase kuqala untu 2023 ngokwakhe
wena ke mnumzana Ndivali ubona njani ubona ngani esekukwenzakele lokhu kuyakhomba na ukubana ukhetho luzaba lungaqutshwa ngokuthula
hayi mina mbone ngani angilashwa lokuthi ngakuvuma ukuthi lokho okwenzakele ngesukwanyana nje ezidlulileyo kutshengisela ukuthi kuzaba lodlame olukhulu ngesikhathi sokhetho why isitsho njalo it is because ukuthi kumele sibe aware of what is possibly happening ziningi izinto ezenzakalayo la number one siyazi ukuthi u-UN rapporteur uyafika nje so kule situation whereby ukuthi abantu bafuna ukuthi nxa efika ethole we remember ukuthi kuke kwaba le partition ekade ikhitshiwe kodwa ayivanga lama numbers right so into engenzakala ukuthi angila evidence but into engenzakala ukuthi ukuprovokana angikwazi ukuthi ngesindebele ngawufaka kanjani ukuthi uyaprovokana uwenzela ukuthi ukhanye engani vele sinthina sile chaos among ourselves. Kufuze siunderstand ukuthi kade kuthulisekile sonke lesi sikhathi. Into yokugcina enza itsho ukuthi since 1980 izaphu yiyo eyayi-genuine opposition eZimbabwe. Asizange saphinda saba le opposition e-genuine, e-patriotic.
Nantu-ke udaba mnumzana Maphosa uyakhuluma lapha umnumzana Ndibali uthi yena hayi khanya ayisikho lokhu esibonayo kungenzakala uthi
ya uqinisile ubaba Ndibali lapha angithi sikhuluma ngodlame sibuye sikhulume langezizathu zalolu dlame njalo uqinisile lokhu akukhulumileyo sike sakuphinda emalangeni saba ngabantu abakhuluma kabi kakhulu ngoba kuphume i-sentiment ethi udlame lo yana it was staged. If it was not staged, baprovoke ngabomo besazi ukuthi bafuna kube lo dlame. So ubaba Ndibali uchaya khona exactly ukuthi bafuna kube lo dlame ukuthi lukhozwe mbani njalo lwenziwa mbani abakudingi lokho but bafuna kube lo dlame njalo batholile udlame isikhathi kade befuna ngaso ikakhulu kukhangelele uhambo lolo luka UN rapporteur ezobona ngendawo yamasanctions. So ekukhulumeni kwami ukuthi udlame lihlala lukhona njalo asonto enhle sikhulumela ekuthini lonke udlame noma kulenziwa i-MDC noma lenziwa yi-ZANU PF udlame lidlame kulimala abantu kutshawa abantu kazana nje abangaziyo lokuthi kwenzakalani. So yikho okwenziwayo lana yikho lathi esikucabangelayo esikususpectayo nanxa singelayo i-evidence epheleleyo kodwa sisuspect ukuthi laba abathi batshayiwe kungaba kuyibo abaqale udlame ngabomo besenzela ukuthi betshawe kumbe kube ngabe bezitshayile besenzela ukuthi kube nama-report e-violence. So umkhuhlane okhona ikakhulu kwemabandleni lawo omabili.
Ye mnumzana Ndibali, wena ngokubona kwakho ubona ngani ukhetho lona lolu oluzayo luzenziwa ngemfanelo na nxa sikhangela ukuthi ukhetho lwedluleyo kube lokukhalakhala okuningi-ningi ukuthi lapha akuhambi kuhle kulokuqilibezela, ubona ngani oluzayo luzahamba njani?
Ukhetho oluzayo baba kumele si-understand ukuthi kathi ukhetho yini, yinto bani. Ukhetho ngesikhiwa kuthiwa i-joint decision making yama-citizens. Be-decide ukuthi bafuna uhulumende onjani, bafuna u-MP onjani, bafuna u-councillor onjani. Hanjo. Then sibe sesihamba sithi kathi vele ukhetho lona i-outcome yalo kufuze lube njani. Kufuze lukhiphe umuntu ofunwa ngabantu. Not ofunwa ngama-certain individuals kumbe ngama-certain amazwe angayisiwo ilizwe lethu. Anjo. So mina ukubona kwami ukuthi nxa kuyukuthi ukhetho oludluleyo abanye lokhu becontesta besithi yiwo abawinayo, kanti manje why befuna ukugijima bebuyele kolunye ukhetho ukuthi bengadliwa behambe emthethwandaba bethi bevele emthethwandaba kuthiwe hhayi lidliwe sibili kodwa becontinue besithi bona yibo abawinileyo.
Umnumzana Innocent Ndibali ngumkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe. Ubexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla le-ZAPU, umnumzana iPhithule Maphosa. Kuyaphithizela emngceleni we-Bite Bridge ngakucele le-South Africa lapho osekulendwendwe zemota ezinde ezithwala impahla esezilamaviki zisehluleka ukungena elizweni. Kubikwa kulezi zathu ezimbalwa ezivimba imota lezi ukungena elizweni ezigoqela umthelo omutsha owamadola eMelika angamakhulu amabili US$200 ngamota inye. Limali imele ibhadalwe iyimali yephepha hatshi eyekhadini. Leli nyathelo libikwa ligcunule uhulumende wele South Africa othe akulunganga ukuthi uhulumende weZimbabwe afake umthelo engakhulumisananga labomakhelwane. okunye ukubikwa kubangela ungahambi kuhle kwezimoto lezi ukuthi eZimbabwe belilungisisa kuhle izakhiwo zomngcele weBait Bridge. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe bethengisa elizweni eInternational Cross Border Traders Association, umnumzana Dennis Juru.
Babagande izinto azimanga kahle eBait Bridge border post. Siyabona ukuthi kunama queue awamangalisayo ngase South African side. Sometimes kuyenzeka ukuthi i-truck elilodwa lingazami ukuvatheka i-line lizobe lingena ku-oncoming, kusisho ukuthi kuzoba ne-problem yokuthi uyabe sevalele laba abazayo, and then abanye bakhe bazobe befuna ukumulandela, and then kube ne congestion kugcine kungasadlulike. Yinto eyenzakalayo
manje ngokuzwa kwakho bathi kuyini ungaba kubangela lolu dubo?
Into eyibangelayo ukuthi kube lama queue lawa ukuthi eZimbabwe kade belungisa i-border. Okwesibili ukuthi sokulomthengo okhona ngase Zimbabwe side, kufanele i-truck ibadale $201. So abanikazi bamakhampani bebengawazi ukuthi iZimbabwe izofuna leyo mali, njalo kabafuni ama-card payments, bafuna i-cash kuphela. So amakhampani amaningi aseSouth Africa kabasebenzisa ama-cash, bona basebenzisa ama-cards.
Wona amabhasi lemichova kuyadlula yini khona ngapho? Kuyavunyelwa na ukungena kumbe ukuphuma eZimbabwe?
Singathi amabhazi kufanele adlule kodwa masokuso kungabe kuyabe kusengasadlula amabhazi, kungasadluli even imoto ezincane ngaphandle umuntu engazama ukudabulapha nemigwaqo le yasesigangeni, kodwa naye imigwaqo yakhona inedanger ukuthi ungahlangana namagumaguma akubambe inkunzi bakubulale.
Umnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe bethengisa elizweni International Cross Border Traders Association.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC.
Yabo. Manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi isithunywa somanyano United Nations unkosikazi Alina Duhan usenxuse zonke inhlanganiso ezifuna ukwethula ubufakazi bokuthi ilizwe lenqatshelwa ukuthuthuka ngenxa yezijeziso zenotho kumbe hatshi, ukuthi zimlobele incwadi. Iphephandaba leHerald lithi umkhokheli weMDC Alliance lamalunga ibandla lakhe bayala ukupha amapholisa ubufakazi bokuthi uChamisa umkhokheli webandla wayefuna ukubulawa eMtare. Leli phephandaba lithi ibandla leMDC lalile njalo ukuya lemota ethiwa yadujulwa emapholiseni acwayisisa ngokwenzakala nxa kule ngozi efana lokudutshulwa kumbhobho. I forensic. Okwamanje sengilitshe ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Hallo, hallo basakazi, livuka njani kuStudio 7? Mina ngiyavuka, igama lami ngiqhubeka nemoyo lapha eButswana esigabeni saseMarovela ekuTutume District. Ngithanda ukukhuthaza abantu bakithi, abantu bangasoba lapha eButswana kakhulu ngamafeature, abantu bangasoba lapha eButswana bacelwa eclinic ukuthi bezohlaba umkento weCovid. Awukhathaliseke ukuthi le sithupha kumbe le passport kumbe awula, wonke umuntu uphele afune ukuthi zohlaba ngapha eclinic yaseMarobe la esigabeni seTutume bakhuthaza kakhulu bekhuthaza kakhulu amane abantu bebuye bezohlaba lami ngomunye wakhona ohlatshiweyo ngihambile bengithwele i-passport but abafike bathatha iinumber zesithupha kuphela bakhuthaza bathi sikhuthaza abanye la bakhuthaza ukuthi abantu bebuye bezohlaba akuvalelwa muntu bafuna wonke umuntu ebuye ezohlaba kuyahlatshwa bahlaba sibili abalaproblem asomkento obuhlungu akubuhlungu vele yenzwa nganawuhlatshwanga nabanihlabe kodwa nziwanga nangihlatshwanga akulaproblem umkento wakhona uright ngikhuthaza abantu behambe bethatha loba ngingomunye wakhona ohlatshiweyo okhulume ehlatshiwe la imizolo anzange abe le problem ingaphi sandeni siyothatha ngoba ngokuya kwesikhathi ingxeni kuyagxeka sekuhlupha abangakentwanga zamane ukuthi liyothatha umkento oright ongela problem ngiyakhuthaza lama abanye abakithi bebekhuthaza ukuthi lobo ungowaliphi ilizwe kuphela izilungu sebutswana wena abuya kuphela uzohlatshwa ngiyabonga igama ngiqhubekani ngapha ngivela ekhaya ePlumtree esigabeni sedugwe komabhave ngapha
salubanani basazi Studio 7 nabalandeli Studio 7 abahle izindawo zonke ezomhlabaelibingelelo okhulumayo ujaha ozame ukubana umoya mina banizothanda ukukhomenta kakhulu kule ngxabangxoza eseyiqalile amabandla aphikisana sekaqala ukugijimisana vele sokwesikhathi sakhona leso akusethusi lokho iimpilo zantabanye sigijimela ukuthi zonke ziyihlephele kodwa nizothanda ukutshela kakhulu ebantwini bakithi emathebelele ndabame nemthokazo sipublic party ukuthi bafowethu asiyibambeni kanjani thina sifuna okungokwethu asili namuntu yabonga
salibonani basakazi bakastudio 7 funa ukuphendula umama wemberengwa mama wemberengwa ngiyakuzwa kuhle ukuunite abantu kuhle inkulumo yakho inhle siyayivuma singayivumanga njalo kuhle ukuthi ugqugquzela abantu ukuthi abantu babambane kuqalisa ngawe emberengwa ukuthi abantu bemberengwa abangamashona bekhulume impela ukuthi umthwakazi laye nxa ekuthi ngakhipha izandla singamvoteli ukhumbule ukuthi emathebheleni kwakuyigugula wonke ukhumbule ukuthi emathebheleni akula ditsha wesindebeleni ukhumbule ukuthi eBulawayo khonapho kuswelakala kuze kuswelakale nomuntu emathebheleni ukuthi athanyele angazi ukuthi wena ukuqathanisa njani ukhanya uyakhuza ukuthi abantu besendebeleni bathiye i-tribalism. I-tribalism abantu besendebeleni abayifuni kodwa abantu besishoneni bayayi-implimenta. So ungakhuluma lo muntu o-implimenta into kuwe ugcina kungani susilwa laye. Abantu bemathebeleni balwa lesimo abazenziwa ngabantu bemashoneni mama xa ungakwazi. Njalo lelo lizwe nxa lingaqunywa kanti kuyini okungazwisa ubuhlungu njengoba wena uzwakala usithi ilizwe lingaqunywa. Kuyini ongazwisa ubuhlungu ilizwe kaliqunywe. Ilizwe kaliqunywe mama usozuza ubuhlungu zayala lokuhlezi emashona lendi yakho.
Nivuka njani balaleli beStudio 7? Nivuswa uNhlanhla Mahlangu oseBotswana eFrance Town. Nivusa bonke abemalungu eLupane abangaziyo. Nivusa umama uNhlanhla, nonkomo RJ, nomdala uNdivula osathulani, nomalume uMpholo inyanga, nomzawa uMja abo ngwenya uthanda utshwala lobaba elusulu kondane ngale duze lezitolo eshawini ngithini njani mdala ngicela igovernment yakithi ike isilungise lomgwaqo osuka eLupane siya ezitolo kusivala umgwaqo wakithi ufike bakithi uza izulu kathesi imota zihamba nzima kakhulu le damu lakithi elamadama lokho ladajulwa ingwenya kudala le 20s isicela igovernment ingenele isilungisele inkomo zithwala nzima sihamba uma ngomude siyanatha amanzi echangani khonale lichangani kule ngwenya lamanzi angikhona kwezindawo kawakho inkomo zithwele nzima kakhulu labantu bathwele nzima amanzi okunatha ngiyacela imuhlanhla okhulubayo eFrance Town eBotswana.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika AbeZimbabwe abahlala kumanye amazwe bathi bakhathazekile ngodlakela lwezombusazwe oluya phambili luqondiswe kumkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa nabasekeli bakhe. Abantu abagqoke izembatho zezanu PF bahlasele uChamisa emaswingo lasemtare bemalisa ukungena ezigabeni ekhankasela ukhetho luka 2023 ngokuhlangana labasekeli bakhe lenkokheli yomphakathi. IMDC Alliance ithi kulabantu abadule njalo imoto kaChamisa bezama ukumbulala kodwa bamkhutha. AbeZimbabwe laba bathi ngaphandle kodlakela baphatheke kabi ngokwala kukahulumende ukubavumela ukuvota kukhetho oluzayo. Ibandla lezanu PF lithi alisoze lafa lavuma ukuthi bavote bephandle kwelizwe ngoba iziphathamandla zebandla lezanu PF zetheswa izijeziso ngelebhilitane lelemelika kazenelisi ukuya kulawo mazwe ukuyakhankasa. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala eTexas ngapha kwelemelika umnumzana Jerry Twala Jackson.
Selokhu kwaba labantu baseZimbabwe izalwane zeZimbabwe zingaphandle kwelizwe kawukaze kube lesikhathi lapho ezinikezwa khona ithuba lokuthi bavote, kanti kungananzelela ke abantu baseZimbabwe abangaphandle kwelizwe abangayithandi into yenziwa nguhulumende lo obusayo. Ngakho nxa benganikezwa ithuba lokuthi bavote, cacanyelwa ukuthi iningi labantu okugoqela mina ngokwami angiyeke ngavotela uhulumende lo okhona. Ngakho ke kungenye indlela ke eyokuqila endabeni zamavoti leyo oyokuncitsha labo abangaphandle kwelizwe ithuba lokuvota, ngoba nxa benganikezwa ithuba lokuvota bengaphandle kwelizwe kutsho ukuthi amanye amazwe kuzaba lula kuwo ukuthi akhangele benze isupervision yokuvotiswa kwabantu lapha. Kunzima-ke ukuthi nxa kulobuqili obungafuna ukwenziwa ngulo hulumende obusayo abenze ubuqili bakhe, ngoba nje abantu babe bethe nhlo amehlo akudingi njalo futhi bamenywe ukuthi bazekhangela benze lokhu kuthiwa election monitoring abevele kuvotelwa phambi kwabo. Ngakho ke ngibona ngathi hayi into le eyenziwa ngamabombo mpela ukuthi sincitshwe amavoti, ngoba bayazi ukuthi asisuthiseka ngendlela ababusa ngayo.
Izizalwane zeZimbabwe eziphandle kuyini ezingakwenza ngodaba lokwaliswa ukuvota lolo?
Kuningi kakhulu ezingakwenza ukuze zihambise umbiko kuhulumende ukuthi zinikezwe ukuvota. Kodwa ngibona ngathi nje abantu bakudiaspora kabenzi mhlawumbe kahle ngokuthi ngokukhankasela ukuthi banikezwe ithuba lokuthi bavote. Kanti-ke ngibona ngathi bale ndima bangayidlala kakhulu ekutheni lapho bafake izikhalazo kuhulumende, la kuhulumende wamazwe lapho abahlala khona, ukuze labo hulumende babe ngabanye babantu labo abahamba ke befa ipressure kuhulumende weZimbabwe ukuthi kanikeze abantu amavoti. Ungananzelela izanu njengokusitsho umsakazi ukuthi yona ikhala ngokuthi njengoba kayivunyelwa ukukhankasa lapho emazweni lawo lapho kulezi zalwane khona zeZimbabwe ezikhalela ukuvota, kodwa-ke yona iyala ukuthi amanye ama-political parties akhankase phakathi eZimbabwe kodwa ifuna ukuyancindisana lawo emavotini. Uyabona ukuthi ngathi kula ama-double standards khona lapho iyabonisa kakhulu izanu PF ukuthi iliqembu kumbe uhulumende wayo nguhulumende wobudlwangudlwangu, uhulumende onganaki amalungelo abantu.
Udaba lodlakela esilubonayo elizweni ulubona njani?
Udlakela esilubonayo lolu lubi kakhulu njalo luyisibonelo sokuqala ukuthi ukhetho lolu luzayo kusoze kube lukhetho singathi thina ngesilungu phecelezi free and fair. Kutsho ukuthi iZANU PF yiyo ephethe intambo kuyo yonke into eyenziwayo iprocess yama-elections. Ngakho kangiboni ukuthi izakwenza ukuthi ukuvota lokhu kube ukuvota mpela okucacileyo, ngoba ihlukumeza abantu, ichaya abantu, kayivumeli abantu ukuthi bayekhankasa ukuze khulume lalabo phela ababezovota. Abantu bachazeke ukuthi kuyini abangakwenza nxa sebengene embusweni, mhlawumbe nje ukuthi bake bakhulume nabantu ukuze abantu bazi ukuthi iqembu ngeqembu lithembisane kwini elingakwenzela abantu, bese besiba lesinqumo esingcono nxa bekhetha ukuthi hayi singakhetha lo ngoba sazi ukuthi yena uthini. Kodwa izani iyo yodwa nje efuna ukuthi ikhankase ivalele amanye amaqembu, ungananzelela ithethe futhi le msakazo akula amanye
amaqembu avunyelwa ukuthi ake angene emsakazweni bakhulume labantu bafinyelele ebantwini bonke esizwe sonke. Ngakho udlamelo lo esilubonayo lungezinye zezinto ngamanye amaqhinga obuqili enziwa liqembu lezana uPF lohulumende wayo ukuze nxa kusuke isikhathi sokhetho kube yibodwa nje abahamba phambili.
Umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas ngapha kweleMelika njalo ulwela amalungelo kaZulu. Isikhathi kasisavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa ezaphiwa imvumo yamaphemiti okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni sezicele umthethwandaba ukuthi ziphiwe incwadi zokuba izizalwane zakule South Africa ama-citizen. Kuyaphithizela emngceleni we-Beitbridge ngakucelele South Africa lapho osekule ndwendwe zemota ezithwala impahla esezilamaviki ambalwa zisehluleka ukungena eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngilifisela impelasonto elokuthula nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo.